Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lingaha livuka njani zulukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlazi ku 31 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izulu lesiphepho uCyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa kodwa lachiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa koBulawayo.
Sokukhethiwe kwizikolo ezithile indawo ezijiyeneyo ngiyananzela ukuthi ngapha indawo akhulume kakhulu iCountry Park kule mkhithi kaThebo ukuthi abantu bazagijima baye khona nxa kungaba lobunzima ukuthi amanzi asekhule siyaphezulu.
Akukacaci ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bazemukela na izikhundla abaziphiwe ngumnumzana Douglas Muonzora osengumkhokheli webandla le-MDCT.
Nga ngabe bengazange babambisana ngendlela efaneleyo, bengazange bazwana, bengazange badonsa besiya hlangothi lunye, lingaphela ibandla du.
Kulo yedwa odabuka esigabeni senkabazwe obulewe iCOVID-19 izolo ukuthi abangamakhulu amathathu babanjwa igciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lesiphepho uCyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa kodwa lachiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa koBulawayo. Abezomkhathi bathi iyezi likaCyclone Charlene lizaqhubeka liselizweni okuza kwenza kune izulu eliningi kakhulu okwamalanga amathathu alandelayo. Abezomkhathi laba bathi ngaphandle kwesigaba seManicaland idolobho lakoBulawayo ikakhulu emalokitshini athi Makhokhoba, Country Park, Phumula South, Mganwini, Nkulumane lezinye indawo zizatshaywa lizulu leli kakhulu. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko uNkosikazi Monica Mtswangwa utshele umsakazo we-ZBC ukuthi uhulumende ufake isikhwama sokuphathisa abantu abasendleleni yaleli zulu esingamadola azinkulungwane ezilikhulu $100 million. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ukumbuza ukuthi malungiselelo bani ayenziwe nguhulumende koBulawayo phambilini kwalesi siphepho.
Imbiko isifakiwe ebikayo ukuthi kule ngozi lesikhangeleleyo ekhanya e-cyclone ezayo. Ngokunjalo ke siyathola imali lokuthi sokufakwe ama-notice ngapha ngeBulawayo City Council besebenza bendaweni labantu be-civic aviation bebikela abantu ukuthi kufanele abantu siziphathe njani. Bayasitshela ukubana kule ndawo ama-low-lying areas okufanele abantu abahlala kulezo ndawo babe leqiniso lokuthi bazimisele ukuthi xa sokunzima bananzelele ukuthi bayaphuma kulezo ndawo. Sokufakwa sokukhethiwe kwizikolo ezithile indawo ezijiyeneyo ngiyananzela ukuthi ngapha indawo akhulume kakhulu iCountry Park kule mkhithi kaThebo ukuthi abantu bazagijima baye khona nxa kungaba lobunzima ukuthi amanzi asekhule siyaphezulu. La kwezinye indawo nje zonke bafakile indawo ofanele babayelekiswe, batshele ukuthi futhi nxa umuntu ephuma endlini abe leqiniso lokuthi uyakhiya izindlu yakhe achiye ekhile. Lokutsho futhi ukuthi abantu bangamelela uzobatshela ukuthi baphume ka umuntu kazibonele ngabona ukuthi amanzi asesanda asesiba maningi aphume agijime khonapho kulezo ndawo ezikhethiweyo. So lokuthi abantu bangabambi amagetsi babe leqiniso ukuthi nxa lezulu ngaqalisa basuthe off amagetsi abo kungaba la mapholu awayo ayezesa babona bababambi. Le namba futhi zifakwe zokuthi nxa sokulobunzima abantu bafonele ziphi inamba. So ke imizamo yonke le ekhona eyenza ukuthi abantu bazimisele babe ready ukuthi nxa sokulala umkhosi babone ukuthi abantu bavikele kanjani. Lokuthi abantu bangachaphi imifula egcweleyo kumbe izifula ezigcweleyo. Labantu bezimota futhi bayaxwayisa ukuthi bangangena ezifuleni lapho kulamanzi amaningi khona. Ngezindlela okuqathekileyo ukuthi abantu kuthiwa bahlale ezindlini bangahambahambi. Imbiko sibulelethwayo iqonqoselwe ebantwini.
Manje ngokuzwa kwenu kuthiwa lizathatha isikhathi esinganani izulu lona leni?
Siyakuzwisisa ukuthi nxa besitsho bathi bona izulu elikhangeleni namhlanje liqalise nje ntambama. Bebefanisela khonapho ama-10 o'clock ebusuku ukuthi lizaqalisa leli zulu liqhubeke kusiya kusasa, likhangele ukuthi sibe lalo lize lidlulele eBotswana after 2 days. Kusiya kumhla ka-1 bathe nxa lizaqalisa ukwehla beselidlulele eBotswana. Ngokunjalo ke bayatsho ukuthi yikwesikukhangeleleyo. So sikhuluma kanje kathesi bayasitshela nxa ngo-10 lingaqalisa sibili ukuna. So ke kwesikukhangeleleyo ukuthi sibone ukuthi kambe kuzasidonsa kanjani. Bayatsho futhi kuzala izulu elikhulu ngoba bathi bona sikhangele ukuthi lingana ama-60 milliliters amanzi esingawathola ngehole elilodwa. So kuyabe kutshengisa ukuthi nxa kunjalo kuyabe kungamanzi sibili amaningi azathi abe khona. So yimbi ke siyithola le.
Sikhuluma nje kunjani umkhathi uyakukhanya yini kubana likhona izulu elikhulu elizayo?
Desinasikhangela umkhathi alikani kodwa kulokufefeza okunye okuthile. Kodwa nxa sikhangela umkhathi kuyatshengisa kulamayezi. Yikuthi okumnyama kodwa kuyatshengisa kulamayezi sibila khanya ungathi aloku eqine siyaphambili. Okutshengisa ukuthi kungenzakala ukuthi khona okwesikutshelwayo for sure izulu line. So ke ngokunjalo vele abantu abaningi siyananzela ukuthi sikhuluma kanje. Labantu vele abasakhanya phandle abantu sebesezindlini njalo sokusiba lo moya nyana futhi ozwakalayo. Okutshengisa ukuthi hayi lokho abasitshela khona kungenzakala.
Umnumzana Ambrose Bindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Akukacaci ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bazemukela na izikhundla abaziphiwe ngumnumzana Douglas Monzora osengumkhokheli webandla le-MDCT. UKhuphe owazise izolo ukuthi usebanjwe igciwane le-coronavirus ubikwa esala ukwamukela impumela yokhetho olwenziwe ngesonto eHarare lapho anqotshwe khona kukhetho obelulobudlwangudlwangu. Izolo uMonzora uqhube umhlangano lentatheli zindaba wethula amagama eziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela uMakhuphe ophiwe isikhundla sokuba ngumsekeli wakhe ndawonye lomnumzana Elias Mudzuri omunye laye owanqotshwa kukhetho olwenziwe ngesonto eHarare. Umnumzana Morgan Komiti nguye yedwa owamukele isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo asiphiweyo kodwa uKhuphe loMdzuri kunye lenye inkokheli ebalisa umnumzana Joel Gabuza bebebikwa bengakamukeli izikhundla abaziphiweyo. Imizamo yokukhulumisana loMakhuphe kumbe isikhulumeli sakhe umnumzana Khaliphani Phugeni lezinye ziphathamandla ezikucele lakhe yehlule ngoba bebengaphenduli incingo. Kodwa senelise ukuhlaziya lolu daba lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Nxa ngabe bengazange babambisana ngendlela efaneleyo, bengazange bazwana, bengazange badonsa besiya hlangothi lunye, lingaphela ibandla du ligcine lingasekho. Singalibona ngokuya kwesikhathi ligcine lingasakhulunywa nje ikakhulu ngo-2023. Yikho kuyabe kuqakathekile ukuthi livele khona ngo-2023. Lokho esikubonayo kakutsho lutho. Into enkulu ukuthi lizavunywa yini okhethweni luka-2023. Lingehluleka okhethweni luka-2023 liyaphela kanje njalo kungakhathalekile ukuthi ngumonzora olikhokhelayo kumbe likhokhelwa ngubani. Into enkulu ikuwina inhliziyo zabantu ngesikhathi ukhetho selufikile lona lololumisiweyo lwelizwe.
Umbona njani na njengomkhokheli? Ngumkhokheli ongakhokhela na ilizwe alethe ukuthula lokubambana?
Ukuthi uzaqatha amavoti kulabo abanye abakhona ikakhulu kuqathaniswa yena lo Thamisa kuza kuya ngokuthi ulo sekelo lungakanani. Angangaqathi ivoti eyangaphi nxa engasakhulisa usekelo lwakhe. Kodwa nxa elukhulisile yebo kambe angaqatha usekelo kube sekusenza ukuthi kube lula ukuthi izana uPF inqobe. Into enkulu yikuthi abantu beZimbabwe bafuna inguquko. Wonke umuntu kasebenzele inguquko, kasebenzele ukuthi ububi lobo bezana uPF buphele. Kungabi khona odonsa engadonsi labanye. Akulantuthuke elizweni, akulamsebenzi umsebenzi elizweni, akula mnotho elizweni, abantu bazaphila behlupheka. Ngakho ke i-opposition kumele ibuthane isebenze ndawonye kuphume iZANU-PF.
Sesike samuzwa osekhethi ukuba ngumkhokheli webandla leMDCT umnomzana Douglas Monzora lapho akhuluma khona. Ungani amazwi akhe ngawukakha? Umbona njani yena njengomkhokheli? Ngumkhokheli ongakhokhela na elizwe alethe ukuthula lokubambana?
Ukuthi ungumuntu owakhayo kumbongakhiyo leso isinqumo esingathathwa ngabantu beZimbabwe ebona ngokumkhangela ukusebenza kwakhe ukuthi usebenza ngayiphi indlela. Ukukhuluma kanye inkulumo eyodwa yona eyodwa kayenelanga ukuthi kungathiwa khona sengumuntu owakhayo kumbodilizayo. Lokho kusebantwini ke ukuthi bona bazikhangelele, balalele, bakhangela izinsizi zabo, bakhangela ukufuna kwabo imigwaqo, izindlu, izibhedlela, babone yini ukuthi ungumuntu olingana lalokho abafuna ukuthi afuna ukuthi bamthume khona. Kumbungomunye nje wabantu abachitha isikhathi sabantu. Yikho lokho abantu abazabe bekukhangele ukuthi uloncedo yini kumbe kalancedo, kungakhiwa la yini kumbe ngeke kwakhiwe la yini. Ungumuntu osebenzela ukwakha kumbe ukudiliza. Konke lokho abantu bazabe bekukhangele kusiya phambili bebona ukuthi bangasebenza laye kumbe bamlahle.
Manje ngokubona kwakho ukuba khona kwakhe le qembu lakhe le MDCT lokhu akusoze na kubangela ukuthi amavoti amanye aye kuye amanye aye kuchamisa bese kunqoba umnangako?
Kuza kuya ngokuthi ulo usekelo lungakanani. Angangaqathi ivoti eyangapi nxa engasakhulisanga usekelo lwakhe, kodwa nxa elukhulisile yebo kambe angaqatha kube sekusenza ukuthi kube lula ukuthi ZANU-PF inqobe. Into enkulu yikuthi abantu beZimbabwe bafuna inguquko. Wonke umuntu kasebenza inguquko, kasebenzele ukuthi ububi lobo beZANU-PF buphele, kungabi khona odonsa engadonsi labanye. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abe opposition ngokuhlukahlukana kwabo basebenze ndawonye balethe inguquko ezasusa iZANU-PF empilweni zabantu. Ngokuba as long as iZANU-PF isembusweni akula ntuthuko elizweni, akula msebenzi elizweni, akula mnotho elizweni, abantu bazaphila behlupheka. Ngakho ke i-opposition kumele ibuthane isebenze ndawonye kuphume iZANU-PF.
Umnumzana Efidlela Ube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Kunoyedwa odabuka esigabeni senkabazwe obulewe yi-COVID-19 izolo kuthi abangamakhulu amathathu babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi labatholele ligciwane abafika phose amakhulu amathathu 289 balithelelwe elizweni, kuthi abathoba munwe munye 9 balithelelwa kwele Botswana, abane bavele lalo kwele South Africa. Abatholakale beligciwane leli abedlula amachumi ayisithupha 64 ngabesigaba seManicaland, kulandele abakobulawayo okutholakale abedlula amachumi ayisithupha 62, lezinye izigaba lazo zalandela. Kulembono ehlukeneyo kulandela umbiko kahulumende ukuthi izikolo zingavulwa mhlaka 4 zibandlela njengalokhu okwakukhangelelwe, ngoba inani labantwana besikolo ababanjwa igciwane le-coronavirus seliqonga. Abalimhloliso yibo bodwa abazavula izikolo, kuthi abanye laba bazaziswa kumalanga alandelayo. Okunengi asikuzweni kubathabile Masuku esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kubikwe yisikhulumeli sogatsha lwezemfundo olweprimary and secondary education umnumzana Thawungana Ndoro.
That in light of the surge in COVID-19 infections,
that ukwazisa abafundi nabazali ukuba ngenxa ye-corona asisena ukuvula izikolo
2021 calendar. Please be advised that
umnumzana Themba Kuyemoyo umgcini sihlalo welupane kunhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS uthi uhulumende kalungise iholo labo bengakaze bavule izikolo.
Okunye uhulumende ukuze izikolo zivule kanikeze ababalisi i US 520 $5 ababevele beyihola ngo-2018.
Unkosikazi Bekezela Chuma, umzali, wamukele injabulo enkulu ukudluliselwa phambili kokuvulwa kwezikolo. Uthi lokhu sekuzabapha isikhathi esifaneleyo sokulungisela abantwana.
Kunje siphuma ku-festive season, imali yakhona ibivele ingahlangani. Okunye njalo esikubonileyo ukuthi izikolo eziningi kakhulu lezi ezethu eMathebeleland bezivalwa ngenxa ye-COVID, omatopo o-John Tala Club. Kodwa ngibona ngani khathesi uhulumende sezaba laye lesikhathi eside esifaneleyo esokuthi alungisise ukuthi bonke abantwana laba balisi bebe bephephile ku-COVID-19.
Umnumzana Thomas Ndebele, umzali womfundo obhala imihloliso, ukhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadala indleko zabantwana ngesikhathi belinde ukubhala imihloliso ngenyanga kaZibandlela.
Lesi lukhathazeka kakhulu abana babile boarding schools ababhalayo form 4 no form 6. Thina isifiso sethu bekuyukuthi abantwana behambe ezikolo ngamadezi lapha ababhala khona ama-exams. Kukanti ke umbono wethu esiwufisayo lo abawufuni ngoba bathi nxa kunjalo abantwana ngababuyela ama COVID-19 results sitting so negative every time bezobhala.
Kumbiko owethulwe lugatsha lwezemfundo, uhulumende ukhuthaza abafundi labazali ukuthi baqhubekele phambili bezivikela ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 ngokulandela zonke iziqondiso ezabekwa nguye elandela izenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization, i-WHO, okugoqela ukugqoka ama-face mask laloba izikolo sezike zamiswa ukuvula ngeviki ezayo. Ababhala imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bayavula izikolo ngolwesibili oluzayo mhla ka-5 Zibandlela, begqiba mhla ka-5 Nhlolanja. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezenzakala ekhaya kwele South Africa, umnumzana Aaron Motsoaledi, uthi ilizwe lakhe kalisoze livale imingcele lanxa selikhweze izinga lokulimuka igciwane le-coronavirus laya ku-level 3. Ele South Africa lithi lithethe lelunyathelo kulandela ukuqonga kwabamanja igciwane le-coronavirus. Iphephandaba lobulembo elenewzimbabwe.com lithi amapholisa asecebise uZulu ukuthi engaphatheki emidlalweni yokuthakazelela usuku lomnyaka omutsha okwandise ukwenziwa iminyaka yonke. Lokhu kutsho amapholisa bakwenzela ukuthi abantu balimuke ubhubhane le-coronavirus. Okwamanje sengelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Inyanga ka-2020 ubumubi kakhulu bantu benkosi. Njengama-youth besicela ukubana kuzanywe ngamandla wonke ku-2021 ukuthi sithole amalungelo ethu ngokutshiyana ngokutshiyana langendawo langezindawo, ngoba bekunzima kakhulu, imali ayisebenzi. Besicela ukuthi ubana nxa kulolu ncedo uhulumende esincede konke ngaphila ngapha kusukisela ngapha ebhinga sikhangelelwa phansi, but siselizweni elifanayo singama-youth kunzima kakhulu lokho. Siyabonga ingani uDiyani ingabalwa uzwakale konke lomhlaba. Ngiyabonga.
Siyabonga obingelelayo uJacob, siyathandana ngokobulawayo khona lapha. Ngibingelela ngibonga basakazi be-Studio 7. Siyabonga izindaba esizitholayo ezinhle kangaka. Ngithanda ukubingelela ubaba uJuk Moyo useCountry Park, labo bonke nje abalaleli ngithi libe lekuseni enhle. Indaba yami engifuna ukukhuluma ngayo lapha indaba yamalungelo abatsha. Ahlukunyezwe kakhulu ngasikhangela ngomnyaka ka-2020 ukuthi uhulumende-ke uphambanise into eziningi kakhulu lapha emakolitshini. Imfundo ibingekho, sikhangela ukuthi bekuthiwa online learning akulanto eyenzakalayo, njalo laba abalisi bebedonsa izinyawo yokonona amaholo awo abangaphiwa ngukulumente. Ungakhangela njalo ukulumente wezanup f uphambanisa into eziningi kakhulu kumalungelo abatsha, sigayela ujarha oko wathunjwa khonalapha kubulawayo utawanta mtheyiwa, kodwa akule sikubone kusenzakala ngurhulumente wezanup f futhi kukhona akuthandayo ngamalungelo oluntu. So amafitshane nje singathi lo mbuso umbuso wohlukuluzo, umbuso wokumundezelo, akukho kuhle esingathi bakubisa bona bagijimisa ukuthi bakuphushe abe-agenda kuphela, noma abantu abatsha bawufuna noma ngabawufuna, abalandaba namalungelo abantu. Siyabonga obingelelayo uJacob Siyathandana okobulawayo khona lapha. Ngibingelela ngibonga basakazi be-Studio 7. Siyabonga izindaba esizitholayo ezinhle kangaka. Ngithanda ukubingelela ubaba uJoko Moyo useCountry Park, labo bonke nje abalaleli ngithi libe lekuseni enhle. Indaba yami engifuna ukukhuluma ngayo lapha indaba yekuya amalungelo abatsha ahlukunyezwe kakhulu ngasikhangela ngomnyaka ka-2020 ukuthi uhulumende-ke uphambanise into eziningi kakhulu lapha emakolitshini, imfundo ibingekho, sikhangela ukuthi bekuthiwa online learning akula nto eyenzakalayo, njalo labo abalisi bebedonsa izinyawo bekhonona amaholo abo abangaphiwa ngurhulumente. Ungakhangela njalo urhulumente wezanup f uphambanisa into eziningi kakhulu kumalungelo abatsha, sigayela ujarha oko wathunjwa khonalapha kubulawayo utawanta mtheyiwa, kodwa akule sikubone kusenzakala ngurhulumente wezanup f futhi kukhona akuthandayo ngamalungelo oluntu. So amafitshane nje singathi lo mbuso umbuso wohlukuluzo, umbuso wokumundezelo, akukho kuhle esingathi bakubisa bona bagijimisa ukuthi bakuphushe abe-agenda kuphela, noma abantu abatsha bawufuna noma ngabawufuna, abalandaba namalungelo abantu.
Sanibonani abantu bakithile njani ngezindawo. Siyabona leli hlazo leli elenziwa nguThokozani Khuphe, waxotshisa abantu bakachamisa ephalamende, wajika waxotshisa uBhebhe, xotshisa abantu emsebenzini. Manje ugijana lo Douglas Montsora ethina ulandela isekelo sombuso. So isekelo sombuso yiso lesi esesithi bamchaye ngempama njengalokhu asebekwezile, njengoba sebemchaya. So yiso isekelo sombuso lesi. Abantu bakhala ngelizwi ukuthi izwe iZANU-PF ihlukumeza abantu, iZANU-PF yatshontsha corruption. Yena ugijima uyabhildiza MDC alliance elwela leyo nto eyenziwa iZANU-PF embi. Lo mama uright bemtshayeli, inhliziyo yakhe imbi kakhulu. Umhlaba wonke uyakhala ngelizwi ukuthi ilizwe lilunge, kodwa yena akakuboni konke lokhu. Uhamba nabo Monzoro manje basebemtshayeli. Kube ngangumuntu ocabangayo kube ngasikhala kunye laye. Manje ngendlela abhildiza ngakhona ibandla eliphikisayo and ibandla alibonayo ukuthi yilo elenqubekela phambili, gijima wakubo Harvest House ehamba lawo amapoyisa emgadile, amapoyisa lamasosha. Namhlanje sebemtshayile, yiba sebemtshaye uMonzola lapho, abebhidliza bonke i-MDC alliance, exotshisa abantu ephalamende, abantu abavotelwe ngabantu, abantu abasebenzela abantu, yini ongela support.
Hayi, into kaMakhuphe leyi ivele kayizwakali. UMakhuphe udliwe, yena akavumi ukuthi udliwe. Anti bathi iparty yakhe MDC iparty elandela i-constitution, abakuvumi. Bona baqaliselile ukubona ukuthi uMonzoro utshontshe imali, bangene njani ekhethweni bengabonanga i-voters roll. Anti kokuqala kwi-check i-voters roll ukuthi babone ukuthi i-voters roll iqondile yini. Bonke ba-check zonke izo zabo okumele bazigalele bazibone ukuthi ziqondile yini. Amanxa ezakhala aye abaleki ephuma ikhetho lungakapheli, athi udlelezelwe uMonzoro uyenze yakhe i-voters roll. Bengayiboni ukuthi ngamonzoro yini. Abavume kathi abantu labo abavotelwa indaba bengafuni ukuvuma, lasenza njengoTrump. OkaTrump akusebenzi lokho. Yikho lapho esizabona khona ukuthi imthethwandaba yeZimbabwe iqotho yini, kumbe iyathatha ihlangothi. Ngoba vele kube kumila kubone ngaphambilini ukuthi vele usedlelezelwe kumbe vele kunjani. Kathi noma edlelezelwe 883 120 14 9, hayi madoda abadliwe hawo, abanikwa abanye kuphela lokho okuningi lokhu bayaphela bakubone ngokuya kwezikhathi. Abantu bazamlandela okwakathi esudliwe uMakhuphe kavume kuphela ukuthi hayi usedliwe.
Bathandekayo bantu bakamthokazi, bantu besizwe semandebeleni, siyaloba siyaphela, seziyavula esikonamhlaka 4 January. Abantu bethu bavulela ukuyafundiswa amabala anjengo umchanca, bezama ukuthi bafundise umchanca. amabala angaziwayo esindebeleni abantwana sibafunde njengamabala aqondileyo. Kanti kusuke kwasekusidini elizweni lakithi sesinikwa abantu bempumalanga, abantu besishoneni, ukuthi bazofundisa abantu bethu bengakwazi ukukhuluma ulimi lesindebeleni. Kanti singayiphatha njani leyo ndawo? Bakithi abantwana nabethu sebebuliwe, abasakwazi ukuthi babelonga to wish tribe. Ulimi lwabo sebeselakhutshwa lalahlela ngale khatshana. Ezikolo abasalifundi ulimi. So kubuye abantwana bevela ezikolo besiza ezimulini babuya lolimi olungazwisisekiyo ebazalini. Kungani yiliyo ulimi oluqondileyo belufundiswa ngabantu abangababalisi abavela esishoneni? Ngakho ke asisukumeni bazali, ke sinanzelele khona khangelani ukuthi abantwana bafundiswa ngobani. Kanti akulabantwana abafundileyo, akulabantu abafundileyo abangafundisa abantwana esikolo sasindebeleni? Umbuzo lo mkhulu kakhulu. Baningi kakhulu amatisha esindebeleni asetrend, kodwa bazihlale baswele indawo zokungena bafundise. Cela bona uhulumende, asicele ukubona uhulumende angenisa abantu besindebeleni ezabelweni zasindebeleni, engangenisa abantu besindebeleni.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, sokuvele imbiko ethi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence wala ukuthi asetshenziswe ukugenqula impumela yokhetho. Inkokheli yebandla lama-Republicans ikhokhelwa ngumnumzana Louis owesigaba se-Texas ibikwa yayizama ukuthi imsebenzise uPence kodwa yena wala. Kwelunye njalo udaba, lokhu kulokukhonona kwabanye abathi umbuso kamnumzana Joe Biden uza kuba lihlandla lesithathu lombuso kamnumzana Barack Obama. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Lokho mbona ngathi kukhuluma nje kwama-Republicans, ngoba uBiden ufaka abantu labo yena abona ukuthi kuzasebenza labo. Nxa kuyikuthi nabaka-Obama, mbona ngathi kulungile, ngoba ungakhangela umbuso ka-Obama waba muhle kakhulu. Terms zakhe zombili, i-first term 4 years, le second term 4 years, lezana kusika ku-8 years, waba ngumongameli owaphumelelayo kakhulu engazanga amiswe yibo ama-Republicans ababemhlalela emnyango be-oppose ama-proposals zakhe wonke. Ilizwe lelo wayeza lichiya liphakeme kakhulu. So nxa kuyikuthi wayesebenzisa bona abantu abakhethwa ngu-Biden ukuthi bakhokhele ilizwe, mbona ngathi balungile. Mina nambona ngathi ngiyakusekela khonokho, kodwa ke eqinisweni ukuthi uyazikhethela yena abantu afuna ukusebenza labo.
Manje ubona ungani abakhononayo bengaba belenjongo bani?
Labo abangathi bayakhonona yilabo abaphikisayo i-opposition engama-Republicans. Mbona ngathi kunjalo.
Umnumzana Raphael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas.
Oya baba
na Mgcibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Izulu lesiphepho Cyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa kodwa lachiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa kobulawayo. Akukacaca ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe uzasamukela na isikhundla asiphiwe ngumnumzana Douglas Munzura osengumkhokheli webandla le-MDCT. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi abanganelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.